Lo mkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abawuqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamachumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Kwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansini alukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku-24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa ihealth yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasi yafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo eziqakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngile-stress sokuthi engxenye sengaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu. Ngoba loo mamendayivelibethena sithi engxenye vele yakhona, so namhlanje asendestile la ekhona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthestwa. Kuthiwa umuntu kwamele ehlale ekwazi istatus sakhe. Kuthiwa ukuhlala ukwazi istatus sakho lakho kulungile. Nangikhaya iindaba zemacansini bayangifundisa. Babe sifundisa ukuthi thokona khona umuntu kwamele azivikele futhi kwamele isikhathi yamelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabeZimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhlaka 14 Mpandula luqitshwa ngeviki ezayo. Abezethu NFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe besempophoma koBhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseminyela grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peter's kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.